Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithatheleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimilo sishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Molesihlana mhla ka 4 ngobakazi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizwe leZimbabwe into ecakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi ungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9. We are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24. Yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yangenxa yama-drug statistics.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle nabomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leCCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekulabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge abokholo besithi akumelanga kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizwe leZimbabwe into ecakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzadwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU leNPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
le ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njoba sikhuluma kunje so khathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezana PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elwepisi siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibonele bandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kupeace flag
ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engumeli wemazwe we-south edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele ngasithi khona sile-election sitsho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MTC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula
omunye njalo kade sembuthanweni munye unkosikazi Zekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesihlakalo lesi
ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe kababuyanga kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonoko
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashizithunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto-ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho-ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabwe bekusatshelwa lokhu ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama-by-election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi okulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakale ukuthi kuhambe njani
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukazembe kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi azakutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini ungathini ngalokho
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obulewe ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwa elizweni lonyaka kuyona linyaka
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela udlakela osolukhona
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo kuyizinto ezinengi ukusebenza komthetho ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo ukuma ukuzimela kwemthethwandaba ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba abaphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende lazo zonke leziyazinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlule laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo lokho kusegcekeni ungabukeli television uzakubona ungalaleli radio uzakubona konke khona lokho ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathaleki ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu
lo ke umnumzana efihlela ncube ohlaziya ezombusazwe ixoka lapho lo ntungamile inkomo owe studio 7 Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni ele Victoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani usibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni le South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise
I was smoking nyaupe cocaine Christo, Daha, every type of drugs and we used to smoke smoking those drugs through food drinking injecting each other doing a lot of things sneezing whatever taking all those drugs and they affected me
Nani be manyaope icocaine crystal daha ngifaka ekudleni ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke kubi ke lokhu njalo yibula ucabanga ukuthi zimpendulo kunhlupho zethu
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawobe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu ncasikangela abantwana bethu banga-engage kuma-drugs sebe-engage futhi sexual abuse futhi sebe-abusa na-sexual khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, so kumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njenge-community ukuthi sibone ukuthi singakuqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye ward lapha e-Victoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vela kathesi abaningi bakhona sebegula imkhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebe baningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yama-drug and substance abuse. That's i-statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama-cases, increased cases of domestic violence, ama-gender-based violence, even ama-youth bayabulalana besenzayo.
Umnumzana Misheki Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama-drugs, indaba yama-drugs leyo kumele ikhangelwe from i-root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa kuthi uthole ukuthi abananihlala kahle phakathi abazalini, ba-ignore phakathi abazalini. Nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana besengasethola i-attention, besecabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzele ongifunayo, ebesetholakala senza ama-drugs. Unfortunately sebambelela kuma-drugs, seba-addicted, kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization eshini olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuqoqa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqabandi weni wemadobo gezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owaseBridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamngele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sinye seManicaland, Maswingo Midlands kanye leMathabeleni North kuteza belonze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli we-National Chiefs Council, unduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emandebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube, uNonhlanhla Sibanda wensiza, oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lasiyagalombili, bakhethwe ndawonye le nduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatebeleland South, bawinile ama candidates kodwa ngikunanzelele embone ungani sokugcwele kubuye abatsha kakhulu ama chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo bayachieve lokho okufanele bawachieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Mazuku ematshetsheni wabekudalele Chiefs Council kuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangele ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo aphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangele ukuthi bazazinikela bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahle bahlangana lawo.
Lamazi asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu sibakhethileyo njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane weMatobo uthi ukhetho lwabo luqhutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalele Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSpasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owamqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo ngenyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi
ubokile. Kuli viki uhlelo Waza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known. Alu gubon, wasting my time. See to young tat. Wangans a slim man in bed. Wangans a slim man in bed. wathi akekho ofana nami namsusu sithatha kwazguba nami ayindakuvuma ngempela wamyenza isilima ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane
isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos K Primary so ngikhulele eThorn Group okulilo kusho okuncane nje phakathi kwenkubo yenja nasemagogoma so ngikhulele ekhoneni khonapha ngifunde eLos K Primary ngabe sengisiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sengisiyaqeda sengisethawuni e-Tech College lapho ikufunda kwami emfunde khona
igama lakho lokuculela ithi MJ Sings labe yanjani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna ukuba ngumculi
u-M umelela umncedisi u-J abesemelela u-Jeremiah then u-Sings waphonga u-Future ngemistake ngu-auditione kulayo theatre uma bembiza wathiwa sifuna u-MJ ohlabelayo ojaji badlukati u-MJ Sings i-music bekuyinto ebengiyithanda vele ngisasincane like ingoma ebengizilalela no abo Love More Majayivana abo Ringo abo Yuma Sekela abo Boyz II Men genre ngasuka ngayithanda ngabo Afro Pop Afro Soul ezilama live instrument kakhulu
ngizokwenza bo Jambulisa umphefumulo wakho Jambulisa umphefumulo wakho Ngizokwenza go
MJ Sings wasebenza nomunye uCalvin wasebenza noMatthew Kubrick wafika idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenzwa ngubeki Ncube leli dlade liphawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalontsha i-album lonela umuzi ngisithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlade leli lokuqala and idlade nathi esinethemba lokuthi lizathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo ka-MJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer, so ungakiphonguthi MJ Sings khonapho uklikha nje zihle ziphume zonke ende kuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings i-Instagram le-Twitter sibizwa i-X these days then ku-YouTube ngingalandela li-subscribe MJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
Ichaka esakhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo Woza Hoza Friday balazodwa endlekini lonke igama lomuyezo Jesus Band
ali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop lingakhohlwa ke uba na ku live talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho olukhutshwa kuyona le inyanga kangcwabakazi mhlaka 23 Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lo lamhlanje olivalelisayo uKhatsedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.